Amabandla ezombusazwe asekhankasa ngamandla eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kawakhankasi kahle ngenxa yokwalelwa ngamapholisa ukuba axoxe imihlangano kaZulu. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi batholise nzima ngamapholisa.
Sesiqalile-ke imikhankaso yethu-ke, inhlelo zethu-ke ukubana-ke silungiselele ukhetho luka-2023. Inkinga yakhona ukubana-ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama-reforms, ngenxa yokubana ukukhankasa kunzima kakhulu ikakhulu indaba yokumiswa kwamarali, amapholisa sitshengisa ukubana engasivumeli ukubana-ke senza amarali ethu, njalo-ke indaba-ke yodlakela lodlame kakhulu emaphandleni kutshayo-ke kwamasapotazi into enkulu kakhulu esibona ngani fanele ilungisiswe indaba ye-violence. Olusithathu indaba ye-free coverage kumidiya, ngenxa yokubana imidiya kufanele ivumele kakhulu ama-state broadcasting institutions anjengabo-ZBC nama-radio ukubana ivumele-ke amaphathi wonke atshiyeneyo, ikakhulu thina ukubana sivunyele ukubana-ke siyekhankasa. Lokhu yawukabonakali.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nomzamo Precious Ncube okubandlaleli esigabeni sebulilima othi akukabi lodlame lwezombusazwe endaweni le.
Ebulilima besingakaboni inhlupho. Ibulilima yona ijwayele ukuba yindawo ethuliyo loba sila kwamahlongandlebe lapha lalaphayana, kodwa-ke ayandanga ukuba lodlame. Sisakhangele ngamehlo khozi okwakathesi ukuthi isimo sihamba njani, kodwa besingakabi lalo uhlupho. Okusasihlupha nje ukuthi amapholisa ayafuna siwatshele lama-meeting ethu a-private okungamelanga ukuthi siwabike emthethweni, kodwa-ke hhayi besingakabi lo hlupho. Besisakhankasa kahle nje ebulilini.
Bayakhala labanye abakumabandla athiyeneyo abagoqela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okumanyano we-Freedom Alliance.
Okubhekane lamabandla awezombusazo eZimbabwe nxa kukhankasela ukhetho oluzayo kunzima kakhulu. Amabandla abhekane lokudilika komnotho, i-hyperinflation, okuyikuthi ukukhankasa kwawo kuhle kube nzima khonapho ukuthi umnotho ufile, imali kayikho ukuthi amabandla abe le mali. Kube sokusiba ngcono ibandla elibusayo ngoba lona lizathatha imali ekahulumende lincwebe bese lisenza imikhankaso yabo. Okunye futhi amabandla abhekane lakho yilokho esingathi yikuqhekeka kwawo, especially la aphikisayo, i-disorganized opposition. Ukuthi-ke ngolunye uhlupho futhi lona lolo oluzawalimaza kakhulu-ke amabandla. Njalo umhlaba okudlalelwa khona umagodigodi ulungela kakhulu ibandla elibusayo nxa sikhangela okuhlala kusenzakala ukuthi amabandla aphikisayo angavunyeli ukwenza imihlangano, avinje ukwenza imihlangano, angatholi ama-clearance letters emapholiseni. Njalo okunye sikubonayo esibona sokusenzakala koBulawayo ukuthi kukhuthaze abantu ukuthi kabadelele imithetho ye-council lezinto eziningi ukuze kuthiwe khona i-opposition iyehluleka. Ngolunye uhlupho olukhona lona lolo loba kungakabikela lokhu esingathi ludlame olokuthi abantu batshaywe kumbe babulawa okwalesi sikhathi, uhlupho olukhulu lukhonapho. Lokho-ke kuyabe kuzakwenza ukuthi-ke kungabi lokuthula kwalolu khetho, lungakhululeki futhi.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi lona selingena kuZulu likhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leli. UMoyo uthi kulabanye abantu abakumabandla aphikisayo abaphehla ingxabano eZimbabwe.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuZulu wonke weZimbabwe ngumnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile. Kulabanye njengokwazi okwenziwa ngamazwe angaphandle abatshona behola ngokufuqa i-information engayisiyo. I-narrative abayifuqayo bathi bona kwelaseZimbabwe akula i-democracy, kwelaseZimbabwe akula freedom of choice. Khonokho mina ngangazi ngakusapota. Elami ibandla ngikhulumele kwelethu isayidi, elami ibandla likhululekile kathesi sesiqalisile imisebenzi yokuthi siqale sizihlole thina njengebandla ngaphakathi bese siphumela phandle sisiyakhankasa sikhombisa abantu abangaphandle kwephathi. Ngalokho mina ngiyakuthakazelela ukuthi sesiyakhethweni olutsha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe but owephathi simfakile ku-Congress sesisuka lapha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe kuyimvumo le mfanelo yesizalwane sonke ngelizwe laseZimbabwe. So ngithanda ukuthi ngibonise uzulu wonke ukuthi hhayi wonke umuntu ukhululekile, ibandla lami likhululekile, sifike ebantwini, sifike lasezingeni lapha kade singacabangela ukuthi singafika khona ngoba i-Second Republic le ivulile okuthiwa yi-media space. Wonke umuntu ukhululekile, elami ibandla likhululekile, siyafika lapho esifuna khona, sifinyelela wonke uzulu lwasemadorobheni lwasemakhaya.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba liza kwenza ukhetho olukhulu lonyaka. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu.